abe Women's Coalition bathi sokusobala ukuthi lanxa besifazane bengaveza okuyabe kubehlele baphanga bathedele muva sebelandula lokho abayabe bekuchilo ngaphambilini. Lokhu kwenzakala kule mfanekiso esisabalele enkundleni yeWhatsApp etshengisa umuntu ofana lomagaya esecansini lomunye owesifazane ongasimi kakhe. Emazwini abo kuntatheli zindaba afundwe ngumgcini sihlalo we-Women's Coalition unkosikazi Veronica Mumbire bathi kuqakathekile ukuba abaphatheke kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu bamanyane emsebenzini wokudingisisa okuyikho kwenzakalayo ngomagaya labesifazane ebandleni alikhokhelayo. Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Michelle Gudo osebenza njengomcebisi kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane ku-gender advisor ngesiNgisi enhlanganisweni ye-Women's Coalition.
Ikungakho-ke njenge-Women's Coalition of Zimbabwe sithi kona akucubungulwe kukhangelisiswe kuzwisiswe ukuthi okwenzakalayo sibe sibili emasontweni emathechini kuhamba njani ikakhulu sikhangelelana lomnumzana uWalter Magaya. Ngoba nxa kuyukuthi abantu besifazana bayahlukuluzwa elizweni laseZimbabwe thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe silabe ukuthi sikhulume sibone ukuthi ilizwi labomama liyazwakala.
Ugudo uthi kumgqoka udingisisa okwenzakalayo phezu komkhokheli we-PhD ukuvikela abesifazane lamantombazane baleli bandla.
Thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe siyahlukuluza kakhulu ngoba sinhlanganiso emelela amalungelo abesifazane. Okusimangalisayo kakhulu yukuthi khona umnumzana Magaya nguye yedwa umprofita oyetheswa icala lokudlwengula abesifazane. Okunye okwenza ukuthi singaphatheki kuhle njengabantu besifazana yikuthi khona abantu besifazane laba bathi bengathi bengayemapholiseni bayekhuluma amacala abo baphinde babuyele emuva. Asisazisisi ukuthi okwenzakalayo yukuthi besaba ukuhamba kanjani.
Lo msakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamfundisi Magaya umfundisi Admire Mango obengadobhi incingo zakhe zikamakhalekhukhwini loba ukuphendula imibuzo yemaWhatsApp esimthumele yona. Asebethe baveza indaba zabo zokudlwengulwa ngumagaya babalisa umuyi owafela eBotswana ngendlela ezingazwisisekiyo unkosazana Chipo Chakanyuka, unkosazana Petronella Donozo olodaba olwalusemthethwandaba waphanga waguqula ingqondo wathi hatshi kadlwengulwanga, labanye abathi u-Angela Charakupa, uNomsa Ruvaje, Cherity Dlodlo, Losera Maruta. Umanyano we-Women's Coalition ucele amapholisa lenhlanganiso ezibalisa eyeZimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption lezinye ukuthi zenze umsebenzi wazo wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Bacele njalo amalunga edale lephalamende ukuba kube lendlela inkokheli kumabandla ezokholo kumele izilandele ukulondoloza ilungelo loluntu emabandleni ezokholo. Njalo bacele wonke owesifazane owadlwengulwa ngumagaya ukuba angesabi ukuveza okwenzakalayo ukuze athole usizo olwaneleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.